Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 14 Mpandula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus abazinkulungwane ezedlula ezintathu, 3,175.
Kuyathabisa ukuthi upresident we-Izilasu senikezwe i-bill, kodwa siyakhathazeka ngendaba yokuthi abanye ama-students akade behambe ukuyombona yena ekhotini bagcine labo sebebotshwa futhi.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu utakutswa ngazihore usephiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail, kodwa umsekeli kamgcini sihlalo MTC Alliance umnumzana Job Sikhala yena elokhu esentilongweni.
Asibaxotshanga laba bantu, bathilo ukuthi bona abasabhilongu MDCT. Manje ke iconstitution yethu ithi umuntu ongasekho emhlanganweni uhlalizixotsheke.
Ibandla eliphikisayo le MDCT selixotshise amakansila edolobho leHarare alitshumi lanye, abaliswa umsekeli kameya wedolobho umnumzana Enoch Mupamawonde. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebebanjwe belegcikwane le-coronavirus abazinkulungwane ezedlula ezintathu, 3,175, lilandelwa ngabakobulawayo esilabe edlula inkulungwane eyodwa, 1,358. Elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye, 7,526, asebetholakale belegcikwane leli. Kwasila abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, 5,678, labulala abedlula amakhulu amabili, 224. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa, 1,353,283, labulala inkulungwane ezingamachumi adlula amathathu, 32,625. Abekolishi le-Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu, 29,000,000, abafunyenwe bele COVID-19, yabulala abantu phose isigidi esisodwa, 924,831. Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union ZINASU utakutswa ngazihore usephiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezimbili, 2000 RTGS. Ngakomunye umthethwandaba khona le eHarare, umahluli we High Court usedlulisele phambili udaba lukamsekeli kamgcini sihlalo MDC Alliance umnumzana Job Sikhala esithi uzakupha isinqumo kumalanga alandelayo. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Esipha isinqumo sakhe sokuvumela ungazihori umantshi umuphe imigoqo ehambalale imvumo yokuhlawula ibheyili ethi kumele engaphambanisi abafakazi bakahulumende, ahlale kukheli ayiphe idale njalo azise emapholiseni kanye ngeviki. Ungazihori wethethwa icala lokuphatheka ekutshengiseleni ngenjongo yokwenza ubudlwangudlwangu ekutshengiseleni kwakhe emahofisini enkampani ye-Impala Current House, labanye besola ukusetshenziswa kwemota yenkampani le ekuthunjweni kukaTawanda Mcheiwa. Umcheiwa yena wayisifunde coalition yeNational University of Science and Technology NUST. Uthunjwe ngenyanga edluleyo kobulawayo ngabantu abacathengelwa ukuba zinsoli zikahulumende. Ngemva kwamalanga ethunjiwe kubikwa kuphume imfanekiso ye-CCTV itshengisa izimota ezasetshenziswayo okuveze imota yeImpala Car Rentals. Inkampani le kayizange ilandule ukuba imota ngeyabo kodwa yathi kayilani lokuba abantu ababoleka izimota bazisebenzisani loba ngaphi. Lokhu kwenza ukuba ungathi wore lezinye izifundi lozulu weZimbabwe basole kakhulu inkampani ngokuncedisa laba abathumba abantu ukuncindezela amalungelo oluntu. Ngemva kwalesi sehlakalo kulapho ungathi wore aboshwe khona esethiswa icala lokutshengisela ngenjongo yokutshotshozela uDlakela. Okumangalise abaningi kuba izifundi ezifika ichumi ziboshiwe namhlanje phandle kwedale likamantshi eHarare lapho ebezitshengisela zifuna akhulule ungathi wore ngoba engelacala. Ekhuluma ngokuphiwa imvumo yokuhlawula ibheyili kukangathi wore isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthe bekuvele kungamelanga abotshwe.
Kuyathabisa ukuthi upresident we-Izilasu senikezwe ibheyo kodwa siyakhathazeka ngendaba yokuthi abanye ama-students akade behambe ukuyombona yena ekhotini lokulalela i-court session yakhe bail hearing bagcine labo sebebotshwa futhi. So lokhu thina asakwazi ukuthi lapha elizweni vele izinto sezihamba kanjani.
Ukuboshwa kwangathi wore kusole izinhlanganiso eziningi eZimbabwe laphandle kwelizwe ezivalisa usikhwica umfundo wezomthetho oludumo uPatrick Lumumba oyiTanzania yena ucele umongameli Mnangagwa ngempelaviki ukuba amxolele. Kolunye udaba umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Job Sikhala uzaqhubeka evalelwe ngemva kokuba umahluli kudaba lwakhe lokucela ibail e-High Court ethe usafuna isikhathi sokuhluzisisa ubufakazi bokuthi aphiwe na imvumo yokuhlawulela ibail loba hashi andubana aphe isinqumo sakhe. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uchasisa ngalokhu.
Lokhu sizama ukuba uJobu aphume ejele. Namhlanje iHigh Court isivumele ukuba sicele ibail. Sicele uMahlulu ukuba alukhangelisise udaba lolu. Uthe uzasitshela nxa eselelungile ukuba asinike isinqumo sakhe ngalolu daba.
Usikhala wethesa icala lokufuna ukugenqula uhulumende ngemva kokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenzakale mhlaka 31 Ntulikazi lonyaka. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo ele-MDCT selixotshise amakhansila edolobho leHarare alichumi lanye abalisa umsekeli kameya wedolobho umnumzana Enoch Mupamawonde. Lokhu kulandela ukhetho lokudinga umeya olwenziwa kumaviki amabili adluleyo. Kwakhethwa umnumzana Jacob Mafume owebandla le-MDC Alliance wanqoba ilunga lebandla le-MDCT. Lolu khetho lwenziwa ngemva kokuba ibandla le-MDCT liqotshise owayengumeya umnumzana Herbert Gomba. Sixoxe nesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi, ngibingelele abalaleli ekhaya emakhaya lapha abakhona. Asibaxotshanga laba bantu bathilo ukuthi bona abasabhilongu MDCT. Manje ke iconstitution yethitha umuntu ongasekho emhlanganweni uhlazixotsheke. So abazixotshele lathi sibuhlungu khona lapho ukuthi abantu basithiya ngesikhathi sibadinga kangaka.
Manje njengoba sekulabo councilor abaningi abaxotshiweyo akusoze kube na le commission ezaba iphethe umsebenzi weHarare City Council kumbe vele yikho kade likukhangelele ukuthi kwenzakale.
Singabe sikhangelele ukuthi kube le commission singakwenza kanjani khona lokho phela si leadership responsible. Akuzukuba le commission eHarare sibuhlungu njengoba ngishilo ukuthi abantu basithiya sithembile kanje kodwa hayi akuzukuba ne commission. Kukhona esiphezulu kwakho njenge leadership. I-leadership ibonakala ngezikhathi ezifana nazena lezi. IHarare i-right nizobona nje nani nizomangala. Kukhona bese kukhangelele konke khona lokho kodwa kukhona esikwenzayo. Bona laba bathe bona basabhilonga kuleli qembu bathi befuna uku-collapse i-council kube ne commission. kodwa hayi bahlulekile akuzu kuba ne commission sizoyiphatha nje yarabe ndizoyiphatha kahle futhi
akhona yini amanye ama councilor kwamanye amadolobho kumbe bona amalunga edalela parliament elikhangelele ukuthi azaxotshwa kunsukwane ezilandela
ye ngempela khona ama council kuma dolobho wonke nje athekithi hayi wona akasafuni kuba ngabalunge MDCT sase sithi kwaze kwabuhlungu ke sase siyayibhala ke lencwadi lo sodolobho waseGwanda ngomunye wabo so naye ke nje kubuhlungu kunjalo kodwa hayi njoba ngishilo iyo phela leadership yakhona ukuthi libhekane nezinqumo ezinzima kodwa sikwazi nje ukuthi konke sizokwenza kuzovikela ukuthi imisebenzi yabantu ingachaphazeki service delivery to the people kumele ukuthi noma kanjani abantu bethu bathole i-service delivery abayideservayo kusebenzeke kuye phambili kube njalo
umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo Omunye wabaziwa ngokulwela amalungelo oluntu wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele usekhale uhlelo lwakhe lwekhithi yokuphekela abantu ukudla abakuphiwa kungela nhlawulo olujonge ukwehlisa inhlupho zendlala ngesikhathi lizwe libhekane logubhano lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu libhekane lendlala emangalisayo emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe osokwenze abanye abanjengonkosikazi Cora Ndebele baqale inhlelo zokunceda abaswelayo yena uqale olokuphekela abantu ukudla elokitshini lemakhandeni kobulawayo emizameni yokumelana lendlala ngesikhathi iningi lingenelisi ukuziphilisa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown unkosikazi Ndebele uchaza isizathu sokuqala umkulu wokuphekela abantu ukudla kungela nhlawulo.
Iprogram leyi siqaliswe ukuthi sinanzelele ukushupho lokukhona ngesikhathi se-COVID-19 lapho abantu abaningi baphambaniseke emsebenzini yabo siyazobana elizweni leZimbabwe lapha abantu abaningi siphila ngokuziphilisa into ezinjengokuthengisa lokunye okunjalo nje sase kunazela ukubana ngesikhathi sokuthwe lockdown abantu abaningi indlela abaphila ngayo yaphambaniseka kakhulu ngalokho base i-source of income yabo yaphambaniseka okukhoze osukunazela ukubana kudale ukubana ezindlini eziningi kube nzima ukubana abantu badle kahle ngendlela efaneleyo hence we started this program.
Unkosikazi Nomagugu Mahlangu ubonga uhlelo lokuphekela abaswelayo
emakhandeni bakithi siyabonga kakhulu silohlelo lesayesalwenzelwa ngumama Ndebele siyabonga kakhulu ngohlelo asincediseli ngalo kakhulu ebantwaneni abantwana abafika iporridge ekuseni then later mayimbaye bese sibale lunch siyabonga kakhulu
umama uMaria naye ubonga uhlelo lokuphekela abantwana emzini wemakhandeni ngesikhathi selockdown
siyabonga kakhulu ngomprogram lenziwayo emakhandeni siyabantwana ukudla abantwana bancedakala kakhulu ekuseni bayadla iporridge ntambama bayadla futhi ukudla ukuthene iporridge kwesikhathi ntambama isithwala kwesikhathi irayisi kwelanga ichakada akuyabasiza kakhulu abantwana kakhulu lathi siyabona ukuthi abantwana bayasizakala kakhulu ngoba ngalesi simo esikhona kathesi abantwana bancedakala kakhulu bancedakala sibili ngoba indlala labo sebeyibonela kwabanye kodwa hayi laba ababuya bezokudla bancedakala kakhulu ngoba nengabantwana ababuya la bezokudla
iningi lezimuli ezithola usizo e-soup kitchen kankosikazi Ndebele bathi uhlelo lolu luhle kakhulu njalo bayabonga ngoba abantwana besigaba indlala abasayazi iZimbabwe ibhekane lendlala lokusilela kwamanzi emadolobheni kanye lasemaphandleni kungenxa yokungani kahle kwezulu kuminyaka emibili kusiya kwemithathu edluleyo osokubangele ukuba abantu beqale ukuphekela ukuthengela abanye ukudla kungelambadalo kuthi lenhlanganiso zamazwe omhlaba ziyakutsho ukuba eZimbabwe iningi labantu liyalala livuka lingatholanga okokuphosela emlonyeni ngoba ilizwe lingelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika abhekane lendlala enkulu. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela o-World Food Program zithi izigidi ezithoba mine mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala esabekayo ngakho ke kudingwa uncedo lwesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulive talk lamhlanje sikhangela isimo esiselizweni kwezombusazwe kanye lesokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hove. Ummeli weMelika kwele China uMnumzana Terry Branstad ubikwa ukuba usetshile umsebenzi ngemva kweminyaka emithathu ekuleso sikhundla. Embikweni olotshwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo ubonge uBranstad ngomsebenzi wakhe awenze eminyakeni emithathu edluleyo. Idolobho leCape Town kwele South Africa libika ukuba selidilize imishasha lezakhiwo ezedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000 ezakhiwe okungekho emthethweni phakathi kwenyanga eyodwa ngesikhathi liqansa inani labantu abakhela endaweni ezingasizo zabo bezihluthunela umhlabathi besithi kabala lapho abangayakhona ikakhulu ngalesikhathi sokumelana le-COVID-19. Izifundi ezedlula izigidi ezinhlanu zakwele Italy ziphindele ezifundweni namhlanje okwakuqala lokhelelo lizwe lavala into yonke ngombimbitho ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenziwe kulandelwa iziqondiso zonke zokuhlanzeka kanye lokungasondelani duzane laduzane i-social distancing. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Abantu abalesifo sechukela esediabetes bakhuthazwa ukuba baqinise indlela zokuzinakekela ngalesi sikhathi. Amazwe omhlaba emelana lesifo se-COVID-19 ngoba bengabhekana lengozi enkulu nxa bengathelelwa leli gcikwane. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Ingcitshi kwezempilakahle zithi kuqakathekile kakhulu ukuba abantu abaphila lomkhuhlane wetshukela bavikele okuzwayo ukuba bengabanjwa isifo se-COVID-19 ngoba umzimba ovele uhlukuzeke nge-diabetes awenelisi ukuba namasotsha okulwisa leso sifo. Enye yalezi ngcitshi ngudokotela Nomeni Matara othi lesi sifo sihlasela ngolaka labo abayabe bevele bephila lezinye izifo ezigoqela yona i-diabetes.
Sibona ukuthi abaningi kumva esilazo ze-COVID-19 ngabantu abale-obesity kumbe i-diabetes njengezinye zama-comorbidities.
Uqhubeke ethi phezu kokulandela konke okudingakalayo phansi kweziqondiso zokuzivikela kugciwane leli, abantu abale-diabetes kumele beqakathekise ukuhlolwa isimo setshukela yabo egazini besebenzisa imithi yabo njalo kakuhle lokuyahlolwa ngodokotela zikhathi zonke. USenator Michael Carter ongumgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Health Network uthi inkinga enkulu isebantwini asebebadala abangelayo imali yokuthenga okukuzivikela kuzifo ezijeneyo.
The medication costs are no longer within the
intengo yemithi iphezulu ayisanelisi ukuthi asebegugile laba kuma pension banelise ukuyithenga njengokudingakalayo okuthiya umumo wabo umubi kakhulu.
UZulu olezifo ezijiyeneyo ugcina esebanjwa ngamandla ukudinga ezinye indlela zokwelatshwa ezingela ndleko enkulu. UDokotela George Danda uthi enye yalezi ndlela yindlela ye-naturopathy.
Naturopathy
indlela ekholwa ukuthi umzimba womuntu ngowawo kusiya ngemvelo ulakho ukuzelapha ukuthiwa innate healing power.
Uthi leli zinga lokwelapha seliphathise kakhulu abanengi njalo lilakho ukuphathisana kusifo sediabetes.
It plays a very big role because diabetes is caused by the type of lifestyle.
Inaturopathy ilebanga elikhulu elidlalayo. Singakhangela sibona ukuthi diabetes ibangelwa ngendlela esiphila ngayo esithi lifestyle. Abantu besidla lokhu lokudla kwalezi nsuku okunye ukugcina kubangela izifo ezijiyeneyo.
Lo nyaka uhulumende wabhalisa okusemthethweni iCouncil yeNatural Therapy Council eqhuba imisebenzi enje ngenxa yobunzima kwezomnotho sokusanabantu beZimbabwe abathengisa imithi yendulo yamaherbs abathi iyelapha izifo ezijiyeneyo ukugoqela le diabetes. Kodwa uDokotela Matara uthi njengabodokotela abafundela lo msebenzi bakholwa kuphela kumithi eyahlolwa uhulumende esebenza ngendlela eyazakalayo phansi kweziqondiso zescience.
For us as doctors, we practice what we call evidence-based medicine. You know, we need evidence that seated medicine only.
Siyabe sifuna ukwazi ukuthi umuthi lo uphazamisa njani umzimba ofana lezinso, izibindi, lakubomama abazithileyo.
Inhlolisiso yagcina ukuqhutshwa lugatsha lwezempilakahle ngomnyaka ka-2006 yaveza obala ukuba isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% sabantu beZimbabwe baphila nesifo sediabetes. Abe-Diabetic Association bona bathi okwamanje babona lesi silinganiso sesingabe sidlalela kumatshumi amabili ekhulwini 20% ngoba kungasabanga lenye inhlolisiso kusukela ngaleso sikhathi. Uhulumende weZimbabwe uthi uphakathi kokulungisa ngisisa ukusebenza kogatsha lwezempilakahle ukuba luthuthukiswe lwenelise ukusebenzela uZulu. Kodwa okwakhathesi lolu hlelo soluphazamiswa lokuphanjaniswa ikuqhamuka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Sokulokuxokozela phakathi kwamabandla ezombusazwe athi ele MDCT, MDC Alliance lele ZANU PF kulandela ukuxotshiswa kwamakansila eHarare asekela ibandla le MDC Alliance. Ake sizwe uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa kunye lomnumzana Den Moyo okubandla le MDCT bendawonye lomnumzana Believe Gawule oyibandla le ZANU PF bexoxa lo Gifts Dube we Studio 7. Usibanda nguye osungula lingxoxo.
Nakutshela ukuthi ZANU ayiwolelani lohlelo lwedemocracy ukuthi abantu bamelelwe ngabantu ababakhethileyo. Abantu sokuzamele bathona bamelelwa eParliamente ngokuzinye inhlangothi zikahulumende ngabantu abafakwe yiZANU sithi mhlawumbe njengalokho ukuthi umuntu uyabe wakhethwa ngentisana lami ngimudle ekhethweni sesithi ngemva kwesikhathana sebesithi hhayi loba wona wathola 3 votes nathola abangavotanga 20,000 sesixotsha lolo 20,000 sike lolo 3 votes nguye sokumelelwa abantu. Kwani khonoko kuyihlekisa kulihlazo kwinto okufanele ilungisiswe.
Siyabona ke i-MDC Alliance ithi linaphela lingena ngomgodo ngiyakukhanya nokuthi lingena njani ngifuna ukuthi. So ke siyakwazi ukuthi le-court judgment kwento ezinjalo so sebebona ngani selizompula umbuzo kumbe i-democracy seliphosele epaneni. So singazi khonapha ngomfishane.
Ya, MDC Alliance asingeke sazishupha ngayo kakhulu ngoba bale amnesia. Okokuqala bazazi ukuthi bona baze babe i-group okuthiwa MDC Alliance kwasukela kuphi. Lokuthi bayi-group yona leyo i-MDC Alliance ngayiphi indlela. So ukuthi sishone sizihlupha ngako siziphathisa ikhanda ngabo akusasincedi thina lokhu ngoba thina sesikhangela indlela yaphambili ukuthi silungiselele u-2023. And u-2023 kumele simlungisele abantu esazi ukuthi bahambisana lathi, babambisana lathi, basebenzisana lathi. Asiboni ukuthi singabe silokhe siwesti isikhathi siyeka abantu abangama rebel aselejikele umhlangano baqhubeke bebambe izikhundla ezimele abantu bomhlangano. So it's inevitable ukuthi kumele bakhishwe abantu abanjalo, asibanidi and sebetshengisile labo ukuthi iphatha bayinidi, so abaqhubeke ngiyabe indlela.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Gawule.
Alungisa udubo lwawo bengahlali bevilema izanu p f ngempeni zingalamsebenzi, kodwa ungakhangela bona abodoktr Nkululeko Zanda bona abantu babathamisa la abantu laba bayamangalisa la i-constitution yelizwe kabayihloniphi, amadale kabayahloniphi, kodwa bafuna ukuthi into zingaphuma zifeva bona lethi amadale ayahloniphi bayakhanda umakhosi impumelo ingaphuma abasavumelani la, kodwa ubusumangala futhi ukuthi esikhathi abantu bahlala bebhema bathi i-MDC yabomakhube yizane lana, but izane enkulu yiphi? Isizane enkulu ngotanisa ababhekwa umbhalo ekubhekeni bangalibaleli ewo labo grade ne-gport abasebenza ne-gport yini izane pf enkulu le those people are more zane pf than izane pf zamakhube.
Lapho belilalele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MDC Alliance, umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU PF bexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kupheji lethu le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo, isizaqala imidlalo yenguqu elizweni ngemva kokuba uhulumende eyamukele isicelo senhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA esokuba amaqembu aphindele enkundleni. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Umkhokeli wenhlanganiso yeZIFA uFelton Nkamambo utshele intatheli zindaba namhla ntambama ukuba bazaxoxisana labaphatheki kumdlalo wenguqu elizweni phezu kokuba imidlalo izahlelwa njani. Umphathi ntambo wezemidlalo nokuzilibazisa uCasty Coventry yena uthe uhulumende uvumile ukuba imidlalo yenguqu kumele iqale, kodwa kuzamele kuvunyelwane ukuba kuzadlalwa njani. Ezemidlalo zimiswe kwelezimbabwe ngenyanga kambimbitho ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umlandeli womdlalo wenguqu uSibonakaliso Ndlovu uthi kuyinto enhle ukuba umdlalo kuphenduke, kodwa kuzamele kuqiniswe inhlelo zokuvikela abadlali.
Mina njengomlandeli womdlalo wenguqu ngizakhola ngokubona ngoba kuningi okumele kwenziwe ukuze kuvikelwe abadlali kanye labo bonke abaphatheka kumdlalo wenguqu, njalo lezo nhlelo zibiza imali eningi. Phezu kwalokho vele la kumabonakude vele sihlezi singaliboni ibhola lakhona, yikho asazi kuzaphathwa njani okuyindaba kwakhona.
Kusenjalo, isizini entsha yomdlalo wenguqu kwelengilandi iqale ngempelaviki edluleyo. Amaqembu athole imiklomelo emithathu ngemva kwemidlalo yeviki lakuqala e-Premier Soccer League, ngabalisa ele Arsenal, ele Leicester, ele Newcastle, ele Liverpool, ele Crystal Palace kanye lele Everton. Iqembu le-Arsenal lele Leicester yiwakhokhela phezu kwengalane ngoba inqobe ele Fulham lele West Brom nge-3 kanya, kuthi ele Newcastle yona lihlezi endaweni yesithathu ngemva kokuba linqobe ele West Ham nge-2 kanya. Iqembu eliphethe isicoco ele Liverpool linqobe ele Leeds nge-4-3. Njalo kuyo yonke imidlalo esidlaliwe akula ofike emaphethelweni kungela qembu elihlohlileyo, okuyisimo esichazwe yintatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokwayarira njengesibonelo sokuba abadlali imizimba isasebuthakathaka.
Amaqembu yona lana angazani makhulu, amaqembu anjengabo Liverpool, njengabo Arsenal, wona la akhangeleleyo kukhanya yenza kuhle, kodwa sibone njalo ukuthi iqembu leLeeds sele minyaka eminingi lingekho, hayi lalo lenze lidlale kuhle lihlala liqembu leLiverpool. Into ekukhanya nje kuphela ukuthi emidlalweni yonke esidlaliyo amaplayers kakafiki kuzinga lana esilijayeleyo.
Imidlalo bekumele idlale ngomgqibelo phakathi kweBurnley leManchester United kanye lobekumele ube phakathi kweManchester City kanye leAston Villa idluliselwe phambili kuyindlela yokupha amaqembu weManchester ithuba lokuphumuza abadlali, ngoba omabili abephatheke kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi laseEurope. Imidlalo iqhubekela phambili namhla lapho iqembu leSheffield United elizadlala khona lele Wolves, ukuthi ele Brighton lizanqikelana lele Chelsea. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu leMamelodi Sundowns liphakamise inkezo yeNedbank Cup ngomgqibelo ngemva kokutshaya leBloemfontein Celtic nge-1 kanyaku final. Limpumela itsho ukuba iqembu leMamelodi Sundowns liphakamise inkezo ezintathu kusizini ephelileyo, njengoba kuyilo elithethe inkezo yeTelkom Knockout kanye lesicoco seligi. Iqembu leBloemfontein lizamela la ilizwe le South Africa kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ndawonye lele Orlando Pirates ku City ele Sundowns lona lizamela ilizwe le South Africa kumncintiswano we-CAF Champions League ndawonye lele Kaizer Chiefs ngimele Studio 7 ngokulawayo Mucho Joseph Njanjini.
Singakehlukani wothi sikhangele indaba ebezikhokhela. Idolobho leHarare lokhe lukhokhela ngokuba labantu abaningi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Dande.